Dr. Peter Magombeni. Owathi sengiyaphila nemele ukuthi abangani bami nabapholisa bebuze ngikhathele ngihambe endlini.
Usichasisele ukuthi lo cingo lwakho lukamakhalekhukhwini njalo batshayele ucingo wathi bebuye bezokuthatha, uluthole ngaphi ulelo cingo njalo ufike njani lapho okhona?
Yena le iphatha thinki ngikalike lingiyithanda ngizaphuthe ngikhumbule ukuthi
kulungile. Uthe njalo kuyini okukhumbulayo okokucina ungakakhohlwa okuningi? Uthe wena bekwenye indawo esa-basement, ungachasisela khonapho ukuthi kwakusenzakalani?
Akuna izinto eziningi engizikhumbulayo. Ngikhumbula ngishesa ngama-gex lokhana wenzakala emamovini ukuthi uyafayina emanzini ufaka ama-gex.
Kodwa uyakhumbula ukuthi wafika njani kuyena leyo basement?
Angazi.